sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla 17 kuMpalakazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangeni silama instructions ukuthi bakutsho ngoba kabase ngamalunga e-political party yonaleyo. So bangangena independent.
Umnumzana Sengizojabangu uthi uzavimba bonke abaqoshisa kudale leparlamente ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka 3 Nhlolanja.
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independence bezimele bebodwa benyekho ephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi, mhlawumbe engaba yiphathi entsha.
Abanye abakubandla lesi sisi bathi kungcono abaqoshiswa nguThabangu bengena kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intshelelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya koBulawayo. Sanethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Igqwetha elimele umnumzana Sengizojabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi buzavimba bonke abaxotshisa kudala lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka 3 Nhlolanja. Umnumzana Ngqobani Sithole uthi ababengamalunga edala lephalamende laba abagoqela umnumzana Ostalo Siziba, umnumzana Amos Chibaya labanye kuzamele bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla lezombusazwe athi LCCC. Kukhangelwe ukuba i-nomination court izahlala kusasa isamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. UThabangu wavimba abaxotshisa kudala lephalamende abefuna ukungena kukhetho lwama-by-elections mhlaka 9 Mpalakazi. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loSiziba labanye bakhe ekade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxe loSithole ngodaba lolu.
Indaba lena i-argue izolo, i-judgment has been reserved. Ujaji uthe yena ungakapheli iviki leyelandelayo seyicubungule njalo wayihlasiya.
So okutsho ukuthi i-nomination court iyaqhubekela phambili njalo bolabo abasoze bengene u-Ostalos.
I-nomination iyaqhubeka phambili. Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangeni silama instructions ukuthi bakutsho ngoba kabase ngamalunga e-political party yonaleyo. So bangangena as independent, bangangena besebenzisa enye iparty kodwa not ukuthi basebenzise.
So ke khonapho akutsho ukuthi uThabangu nguye vele osezibambe esidukweni ku-CCC, nguye vele osengumongameli khonapho.
Hayi, kasomongameli yena unobhala jikelele u-secretary general vele wayezibambile. Ukuthi nje at times kunabantu abaphuza ukubona ukuthi umuntu lo uzibambile kuba bangafuni ukuvuma ukuthi ubani uzibambile. Uvele uzibambile ngenxa yokuthi yikho lathi sasukuma kwiziphilama infactors ubona ukuthi sivili lo nguye unobhala jikelele wephathi leyo. Kanti sasizasukuma sibona lathi ukuthi into liyaqhula sase we're satisfied, we're happy ukuthi uclient wethu sivili nguye unobhala jikelele.
Singathi-ke khonapho umthethwandaba ubona zani uyaphuma lesinqumo esithini wena nxa sukhangele icala langikhona ukuthi liminjani la.
Into abayibisayo ngesilungu ngathi they are just being repetitive ngoba yona le into abazama ukuyibisa kathesi into vele efike yahlaziwa yinkantolo emavikini amabili amathathu adlulileyo ngoba babisa amakhesi amaningi afananayo bepho ngokugcwalisa nje ama-cases well angazi isizathu kodwa but like I'm saying ukuthi thina our instructions we are very happy ukuthi client wethu has got a good case and lokuthi khonoko bangaze bakubise same legal argument bayise 1000 times the result will be the same ngoba akutshintshi ngenxa yokuthi sokutshintshe umuntu angeke kufuze at least ubise something that is different amakwenzi khonoko.
Yes, ngathi kade sibangaki bo labo esikhuluma ngabo ngostalo silochiba labanye abangaki.
I think about 18
bonke ngamalungu ejala leparlamente kumbe kula lama councila phakathi.
Yeah, we said it.
So singathi ngama
councils lawo abise our marketing. Uma councils kulabanye abana magqwetha ngathathe ahlakaniphile agijime awuya kwathi hayi wakukhulunyelwa nelo secretary general. Benza ama application ukuthi babuye le partini. Babuye le partini. I know of owe Victoria Falls. I know of owe I think Ikoromon. Asebe kulume lo secretary general we party yabo ukuthi into le kayibanjwe ngendlela ethene. They had we've been given instructions ukuthi hayi lezi indaba lezi so ukukhunyiswa nomlodi abantu sebebuye le party so ikhoso khona sebebuya le inye constitution constitution lay ethengisa ukuthi umongameli we party ngenje oyenza konke epartini uyobamba izimali uyodinga abantu uyonobhalani uyo decision maker and the institution in a lay nguye yedwa labo spokesperson abakhetha nje ku Twitter. So ikhoso kukhona kathesi njalo emakhoti khonapha sikhuluma nje indaba zona ezizokuthi bathi sokula ama-constitution amabili aphinde bathi imposter izwe zonke nje zixubexubene nje siyaphambili yabo Ostalos yiyo kade sebebuya sebesithi bona hayi bona uchaba Bhamazi engu-secretary general weyinye iparty nothi leyo abalayo so yikho inkundla sibuza ukuthi kanti nxale sithi kuleyinye iparty litho ukuthi iparty leyo layo ifanana lekaChabangu iparty leyo ilama supporters afana nayo ile logo efana nayo ilo president ofana nayo ilama MPs afana nayo so ngizehlukanise njani
lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha lika mnumzana Sengezo Chabangu sixoxela ekobulawayo sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Bhasho Sibanda wayemele iGauteng Park edale leparlamente waliswa ukungena ngokhetho lwama-by-elections ngompalakazi 9.
Akusela umuntu oselithemba entweni zemakhotsi aweZimbabwe but ngokulahlekelwa kwethu ithemba kutsho ukuthi singawangawasebenzisi so okwakhathesi kumbe sesingena ekhotho okufika more than 10 times and ngendaba zama-elections akulalayo yodwa case esiphumelela kiyo kodwa ngibona ingani ukhokheli bephathi kule sizathu kusithi abantu waye kumele beyelokhuzene baye e-court kodwa nxa sebethe behluleka kumbe bazama ukuthi bevinjwe ukuthi ba-contest as-tribus kuhlezi kulamaqhinga kuhlezi kulezinye indlela ukuthi abantu sebengakhontesta ngazo.
Iqhinga lokuqala lingaba yiliphi?
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independence bezimele bebodwa bengekho epathini nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iparty mhlawumbe engaba yiparty entsha kuningi okungenziwa ukuthi abantu bebe ku-ballot.
Ye kodwa koloko kusuze kulimaze i-CCC ikaJames.
Amboni kuyilimaza ngoba khumbula ukuthi i-CCC sayifuma ngomnyaka odlulileyo sesisiya kuma-by-elections ingelasikhathi eside and yanqoba yaphumelela kuma-by-elections eZimbabwe kuvele kule mbali yokuthi ibadlela iphikisayo kale win ama-by-elections. So engitsho ukuthi abantu bawazi ama-leaders abo. Abantu bawazi ukuthi nesigabeni umuntu wanqobayo ngo-August ngolo umuntu wethu osikhokhelayo ngolo kungakhathalekile ukuthi usungabuya ugqoke liphi ijazi.
Ye kodwa wena khona siyakwazi ukuthi awusekho khonapho-ke kodwa lokhu uzama ukuthi uvezele abantu ukuthi ukhona kwezombe usazwe kodwa usabuyeli yini edala lephalamende kumbe wena vele sumele eceleni.
Mina ngingamele eceleni lokhu ngisebantwini lokhu ngiseGauteng Park and kade sesifuna ukuqinisa umzabalazo lowo I'm sure labona siphuma singontanga abakubulawa isikhulumo ukuthi hayi nxa isimo singaqhubeka sisinje sizagcina sibhikisha sizagcina sibonakala sesitredini hayi kasimi thina lokhu sikhokhelela ngoba ukukhokhela kutsho ukuthi kumele ube sephalamende ubube sekhansilini kuningi esingakwenza loba uphandle wephalamende so hayi sasekhona.
Singathi ke akukwethusi ukuthi lingabhikija kumbe lenze njalo ukuthi lingadutshulwa kumbe into ezinjalo.
Mina kungethusi akumangalisi ngoba khumbula ukuthi ngo-2019 indlu yami eGauteng Park yareidwa oba bami wathunjwa kwaba kabili konke kuningi esedlule kukho yendaba ze-struck so siyakwazi ukuthi singathi sifuna ukuthathela inyathela leli uhulumende wezano PF uyenza njani and ungathi sithi uyananzelela u spokesperson kamnangagwa uGeorge Jaramba wahle wa issue i threat kimi ku Twitter ukuthi ano siyakwazi ukuthi uphasho umuntu nje so asonte emali sayo kumbe ngethu sayo kumbe engiyibona yenyihlela hayi into esihlezi siyazi ukuthi singabungaba kunje so baza react besithi kodwa ke yindlela esisele ukuthi abantu bekhululeke simapho
kodwa indawo lingakhulumisani lo Jabang ukuthi kuphele lokho kulokuthi sihlale sixabana
njoba thina sihlezi sisitsho ukuthi uJabang epartini yethu bengasimuntu walutho mina ngokwami angikaze ehlangane la ngibe lomhlangano odlula maybe 3 minutes
lo ngumnumzana Bashir Sibanda owayemele iCultural Packet lePhalamende besixoxa laye ekobulawayo kudaba olufanayo akwaziwa ukuba ibandla lesi-CC obekumele lenze umhlangano omkhulu namhla limiswe yini ukuba liwenze eHarare iziphathamandla zebandla leli zalile ukukhuluma ngodaba lolu Umeli Ndlovu othakazelela ukusebenzisa intshelelezane ukhangelelwe ukuba uzajova ibhasikili lakhe kusasa esuka eMidrand esiya kobulawayo. Sixoxe laye ngohambo lolu.
Sizosuka kusasa ekuseni ngo-7 ngoba abantu abaningi bathe bacela ukuthi ngisuke sebefikile ngo-7 ekuseni. So sizosuka sibathathu. Ukhona esihamba naye esizodlula simthatha ePitoli esigijima naye uPress Momusundi waseZimbabwe lokhu kugijima egijimela amaAfrican amathimu aseAfrika abanye bathi bazosikhapha sihamba sitholana nje ngendlela abanye zobathola eBilabila abanye bathembisa ukuthi zobathola eGwanda sesingale esayidini laseZimbabwe
yes singathi uzathatha insuku ezingaki akusitsheleke amahlandla ohambo lakho lolu uzasuka lapho efika lapha ngesikhathi esinje kutinitini
uhambo lolu lungama stages angu-8 kuthi lama stages okusuka eJohannesburg usiya ePitoli u-stage 1 then kusuka ePitoli siye Bilabila ngu-stage 2 Bilabila 2 Polokwane stage 3 then sithi Polokwane 2 low yisi u-stage 4 ekhangelele ukuthatha i-34 hours ngiyabembala isikhathi sokuchova kuphela i-34 hours then i-speed engikhangelele ukuthi ngizoba ngigijima ngaso kutho ukuthi kuzoba ngu-25 kilometers per hour
akubatshela abantu ukuthi uhambo lwakho lolu lumayelana ngani
lumayelana ngendaba yama-drugs sifuna ukuthi abantu behlise izidakamizwa ngoba ma sibheke ama-youth ama-teenagers around e-Africa lapha silenkinga yama-drugs abantu abathengisa ama-drugs labathenga ama-drugs basifaka enkingeni enkulu kakhulu because abantwana abaningi bayadropha esikolweni abasayi esikolweni uthole umuntu abaleka ekhaya lapha ahlala khona prefer ukuyahlala esigangeni engasayi esikolweni ayeqe ama-studies esikolweni so into lena iyasibulala kakhulu and sibulele abantu abaningi kakhulu especially abantwana besikolo zabehlukane nje lezidakamizwa
umeli Ndlovu ngothakazelela ukujova intshelelezane besixoxa laye esejohannesburg kwele South Africa Le History 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu kwele Israel batshengisela emigwaqweni bethothoza uhulumende kamnumzana Benjamin Netanyahu kulandela ukubulawa kwabantu abathathu libutho lakwe-Israel eGaza. Abantu laba ngabathunjwa iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Iphephandaba leKyiv Independent libika ukuba eleRussia selilahlekelwe ngamasosha azinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 kulandela ukuhlasela kwalo eleUkraine ngomnyaka ka-2022. Sobe sikati sezamasiko.
Senganamasiko wenziwe
manje. Yebo kwezamasiko namhlanje ke siyalubuyelela udaba luka Lobhengula Gamachobana inkosi yamaNdebele sibonikeze khathuna lapha zihlanganiswa lomnumzana senge zojabango kuthiwa ngabathengisi into ezinjalo so sizweke abantu abaningi bangani bazonto okumangalisayo ngodaba lolu kodwa namhla ke sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu sike sizwe ukuthi yena uthini ngodaba lolu kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu sizonke sakwamukela kuhlelo kwaNgwenya kunjani
siyaphila baba uDube sibingelele abasakazi kanye nabalaleli
yey ngamafutshane ke ungathini ngakhonoko ke esikubone kudwetshwa njalo kodwa izimdaily sixolisile ngakho singakubeka sithi
bakudube thina kwezamasiko ishakheke kakhulu ngokubona ukudeleleka kwamakhosi ethu ezomdabu ngoba phela uma ngabe kuyikuthi weyisa inkosi weyisa nesizwe sonke lokuyinto esimangalise kakhulu futhi lokuxolisa isizwe kuthiwa kwenzakele angiboni kuhambe ngendlela elungile lokho ngempela kukodwa uma ubuka isizwe sakithi ngendlela okuba nenhlukwane yezemihlobo kuyaguquzela ukuthi abantu bahlukane ngamandla into ngempela esibhekelelwa ukuthi uhulumende ayihlaba ayihlikize leyo ngoba iba sengathi lento ihlukanisa abantu phakathi ngoba uma kuzathethiswa umuntu oye bese kuhlanganiswa nesizwe sonke ngoba nxa ngithi isizwe sonke ngisho ukuthi nxa usithinte inkosi usithinte isizwe sonke
ye inhliziyo zenu zingathotshwa njani ngalokho
kube kade kuyizikhathi zasekadeni ngempela okufanele kube le nhlawulo ngempela eyisimangaliso efanele laba bantu bayihlawule ukuze ngempela bageze igama labo ebuthukeni ubukhosi obuhlonipheke kangaka kodwa ke sinethemba lokuthi abathintekayo kakhulu abasendlunkulu bazolubheka lomdaba babona ukuthi kungenziwa njani ekutheni ngempela inhliziyo zabantu zicobeke ukuthi laba bantu baxolise ngokufanele
ye akubatshela abantu ukuqhatheka kwenkosi
inkosi lobukhosi kuyibuntu bethu engathi ngesilungu i-identity yethu inkosi iyikhanda lesizwe noma ngabe kuthiwa ayisekho emhlabeni izohlala ihlonishwa inkosi njengoba uzokuthi inkosi noma ngabe sikhodeme ayingcwatshwa iyatshalwa lokho kusho ukuthi ke ukutshalwa kwayo kuzovela amanye amakhosi futhi azovela emzimbeni waleyo nkosi esuke idaliwe ngalokho ke sisho ukuthi nxa ngabe kuthukwa inkosi kanje kuthethiswa inkosi yakithi impela kusuke kuthethiswa thina uqobo lwethu
ye siyakubonga kakhulu ke baba Ngwenya ungadelela kusasa lo ngubaba Mbuso Ngwenya ukhona ngale ke kulesi Africa ingcwethi kwezamasiko
ngamasiko
sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo
Jona njani zihlobo ngiyalamukela kuhlelo kuvuselela umoya igama muntunga milinkumo umtshumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sibanda
sibonge ngalinkathi yantambama babu nkomo labalalele engiliphathele khona namhlanje kujule nje kakhulu bantu bakithi ngibuya lesisombululo yenkingi esibhekane nayo siyisizwe ngokomoya African spirituality konakale kuphi silungisa njani makunje ezweni ekuzikathixo ngizoqala ngayo ihierarchy kulomdali kuze izwe lomoya sikhuluma izidalwa lezidalwa izithunywa lezidalwa zezwe sokubuya imboni o igogo yini gogo sikhuluma ngomuntu ophathiswe isibani sezwe ombathwe isithunywa isithunywa esikhulu sezwe oyimediator between thina esiphila ngokungapha ngokwenyama lezwe lomoya sokubuya idlozi sikhuluma ngani sikhuluma ngezangoma inyanga bonke sehla kusiya phansi sehla kusiya phansi umdali maye khuluma lesizwe o izwe lomoya alikhulumi la wonke umuntu likhuluma lalo oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya imboni ophathiswe isibani sezwe ohlela isidalwa zeisithunywa zezwe nguye lo obuye asethulele ukuthi izwe lomoya likhala ngani o izidalwa zezwe zikhala ngani izwe njengoba limile linje lilabanikazi balo omoya hayi abenyama abomoya. So abanikazi bomoya kumele babe connected lezwe lenyama, yikho izwe lenyama liyolunga. Njengoba kunje kule ndawo zethu zamalinda ebeziphefumulela isizwe, ebezigayida isizwe, ebesithola khona amandla esizwe, seziye azisahlambulukanga. So kufuneka amakhosi esizwe ahlangane, bafune lo ombathwe isithunywa sezwe, imboni oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya, abuye asibamcela asihlambululele indawo zethu zamalinda, asikhanyisela khanyisela izidalwa zezwe, abanikazi bezwe basondele babe noxhumano lezwe, yikho kuyolunga ezweni. Ngomthandazo kuphela akwanele, ayikho politiki engazilungisa ezweni, akukho ini ongazilungisa ezweni abanikazi bezwe bengekho bomoya. Njengoba kunje ezweni akumoshakalanga, kumoshakala emoyeni, walunga emoyeni sokulungile physically, kungakalungi emoyeni ngekuzulungisi physically, yikho okulenkinga khona. Ngoba masidinga zonke lezi ndlela esizidinga, sifana labantu abalinde i-aeroplane e-bus stop, sifana labantu abalinde ibhasi e-airport, yikho lokho esikwenzayo. Ngoku zikaThixo umdala ukhona, izithunywa zikhona, umdala unamandla. Azibuyele emasesweni, kuzaluka sizawabona amandla akhona. Kuningi okukhona okungumnotho wesizwe ezweni, okufihliwe yizithunywa lezidalwa zezwe, ngoba asila connection nazo, asina connection lezo lokho. Once sathola lo oyimboni yesizwe, wahlambulula indawo zethu zamalinda, onjelelo manyankodlelo okuyisibingelelo sezwe, ongumsamo wezwe, bahlanjululo wakhanyisela izidalwa zezwe, zasondela zabasezweni, isizwe siyophakama, isizwe siyobabuyela sibe powerful, ngoba sesile connection labanikazi bezwe bomoya. Sibonge ihlo yezulu ihle ngcwele empilo ihlambulukile, ukhona uNkulunkulu wamandulo namandla, kodwa sibaleke i-hierarchy ngoba yonke into ile hierarchy. Safuna ukuchaya ama cut short yikho kunje ezweni. Usisa Mdali, usipha amandla lathi sizazi ukuthi singobani, sibuyele sibe yisizwe esisemandleni. Sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo uvuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabaja.
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi.
Kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabatsha. Lapha sikhangele kakhulu indaba esingathi ngesikhiwa sexual reproductive health. Sizama ukuthi sifundisa abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje, okukhangele abatsha sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa bese emacansini. Bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini, balisela ama-sexual ama-STI, imikhuhlane njengabo-HIV. Kakhulu sisebenza nabatsha emadolobheni, senenzelekele imikhuhlane emacansini yememetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo lokho uhlelo lolu luqhatheke kanganani?
Inhlelo lezi sizenzayo ziyaphathisa kakhulu ontanga, esingathi khona i-behavior change. Sikhangele ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto. Uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izibele zibazenza bengenalwazi olugcweleyo. Umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu.
Abanye bayabe besithi hatshi ukuthi siphangise ukuya emacansini ukuthi asila okokwenza. Abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile. Sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi, ukuxhumanisa njalo okubili lapha.
Senzile esikhathini esibengi abatsha abakhona kathesi bayakhala ukuthi hayi elizweni akula msebenzi, xa sikhangele even unemployment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu. So umuntu lo usunikile i-information, kodwa nxa bayengela okufaka isiswini zabona kumzaphu zapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana umntwana wenkazana lobo umnike information enganani kodwa nxa ekwazi ukuthi uyajibuyela endlini asisekungela kudla kungabuya ubaba umkumbushugadeti ethi uzomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini information yonke lana omnike yona nti isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi utholile okuzanini okokudla so ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele silwenzayo lona lukhona vele singathi khona khona ngama-live project nebethi bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise laba abafisa ukufuya mhlawumbe engxa emakhaya abafisa ukufuya izimi inkukhu besenza ama-projects labo siyabasupporta sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi yenze ama-projects lawo nami ngathi ngiqalisa leyo msebenzi engenza manje nami ngaqatha ngingomunye wabatsha eli-PhD kade ngakhula lami ngazi ngafike lapho esengikhona ungananzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini yiyo yenza ngiphilise nami kukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo kukampani le esiyenzayo siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt kanti kuprinta ama-t-shirt e-corporate i-corporate where siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations ama-company nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola ngathi
company yami kuthiwa yi-Snocket Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 e-Packet Center koBulawayo ku-8th Avenue le 5th Street abafuna ukuthi basinte bangasithinta kunombolo ezithi 0774780335 kumbe kunumber ezithi 0712333952
umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silomlando nje esikhangelane nawo asikwaniseni ukuthi sizigcine nathi xa sokufika isikhathi sethu ukuthi sibe singabadala sikwanise ukuthi sizilizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu
okusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engosomabhizimusi olivalelisayo ngudaba kancube yise Washington DC.
Siyabonga kakhulu ke Dabo kancube ungadina lokusasa. Wezemidlalo iqembu leLiverpool lokhe linguthikile obhanqa 0-0 leManchester United emdlalweni weEnglish Premier Soccer League odlalwa khona manje. EleArsenal linqobe eleBrighton 2-0 kwathi eleAston Villa lalo linqobe eleBrentford 2-1.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqiba uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Jabangu uthi uzavimba bonke abaxoshisa kudale lePhalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-3 Nhlolanja. Abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi kungcono baxoshiswa nguJabangu bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intshelelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya koBulawayo. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Siqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.